banazo ekhulumende wagijima nje wasebonga ukujikijela induku phezu kwabantu ngokunjalo abantu akubathabisanga sasesithathele leli nyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana lokho siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona njalo bacacile ukubana even le statutory instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni wabathi snull and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzela kula amanye amabizo ayephumile ngabantu abangathi kodwa kwakungasiyo njongenkulu yokubana sifike lapho kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona asikwali bakhona sibe labanye abangama-national leaders abangangenayo nxa bengasukila kodwa kuyinjongo yikuthi abantu abanikangalelo thuba lokubana babe le-input kumbe bakhetha abo amabizo ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi hambe umuntu engathi hlezi khona le Harare agijima abuyela bafika sinika amabizo kodwa umthetho uqala kufanele akhulumisane lathi kwakumele asinike ithuba lathi sibe lawethu amabizo ukuthi hhayi sinafana kube nje engxenye labo bese befana njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councelors lapha koBulawayo kanti ama-councelors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaladeni lezo amabizo akhona lawo basuka kufanana bayehlala ekhansilini ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenze ngezindlela phose ama-councelors akucine engasatshengisi ukuthi wayekhona kodwa akhethwa yithi ukubana simele so-ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge-city of Bulawayo ukuthi ube le ngxenye ngokunjalo kosa-challenja ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiyo.
Lisuka lapha liyangazi soluphelile yini lolu daba?
Sesihlale ukuthi thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councelors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation sibe ne-input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besithi lesi sitarada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje sikhangele uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi so ngokunjalo kithi sokuphelile asikhalani ukuthi kube lokunye ukuphikisana siyabambili kufanele kubuye ezakhamizini izakhamizi lazo zilethayo zamabizo indaba iphele khonapho.